ngasibona ngani ama bilateral relations between Zimbabwe namanye ama countries aya benefit Zimbabwe, as long as i relationship yakhona ingekho leyo colonialism kumbe imperialism. And njalo sike sezwa ukuthi eBelarus akula political party ephethe kwamanje. U president lo ovakashileyo ukhokhela i-association, and sesike sezwa i-association le sithi ifuna ukukhonvetha into ye-political party, and sesike samuzwa yena sithi hayi kasoze ebayalisi njalo kasoze ebe against it. So on that sibone ngani hayi uyalalela abantu bakhe. So thina ikuthi eZimbabwe sisebenzisa i-measurement ye-America ne-Britain ukuze sidefine ubuhle kumbe ububi be-government, whether ni-government yakithi, government yamanye amazwe. Sisebenzisa amehlo amazwe lawa u-America, Australia, Canada and so on. Kufuze sizidefinele thina as amaZimbabwe. Njalo akhona ama-political parties eZimbabwe angavumeli abantu ukuthi beforme ama-structures, angavumeli abantu ukuthi bekhethweni, angavumeli abantu ukuthi bebe yi-political party. Siyakhangela, nxa sikhangela o-CCC abayala ukuthi abantu beye ku-Congress. So i-difference yakhona ayikhatshana kakhulu, ngoba nxa kuyukuthi sijaja that way, then it means ukuthi lowo ndoda olalela abantu bakhe abathi bafuna ukutshintsha i-organization yabo i-political party esingaso zibeyalide, sesicompare lako-CCC, hayi sibone ngani yena umo-democratic dlala amadoda lawo.
Abanye bayamsola lo umongameli bathi ngontando kayiphikiswa, njalo kananzi amalungelo oluntu. Kambe lokho kungaphathisa ile Zimbabwe kumbe kungalibuyisela emuva, njengoba lo mongameli Mnangagwanaye abanye besithi kalaleli intando kaZulu.
Angeze ngatsho ukuthi i-relationship yabo iminjani, kodwa engikwaziyo ukuthi as long as it is beneficial to iZimbabwe, hayi asila problem lakho lokho thina ezi-EFF Zimbabwe. And as I have said ukuthi i-relation between iBelarus neZimbabwe, those are not personal relationships. Those are bilateral relationships that were started around 1992. And as sabona ubaba John Komo esiyavakatsha khona ngani, and ama-bilateral relations lawa akhanya ayakhula ayaphambili, njalo akhanya asibenefita njengelizwe. So kufuze sikhangelisise kuhle ukuthi kati what are the benefits, singakagijimeli entweni ezimbi, singakhangeli nge-negativity everything. Kufuze sibe constructive, sithi ngasi-criticize sile information etho ukuthi hayi kuphambaniseke lapha lalapha. So thina be-EFF sitshaya ngento okuthiwa i-superior logic, and you must know ukuthi thina i-EFF vele imi le-Russia, i-Belarus imi le-Russia. Abantu abasupporta i-Ukraine yibo abathethisa i-Belarus kakhulu.